anosunga mbavha dzavanikwa dziine vana vadiki vanomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gabe Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlakazi 1 ngokwekwezi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Utshintshile uhulumeni kodwa uhulumeni wangona akulalutho olwenzayo isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi maybe isisebenzi sizathuthuka ngokutshintsha kwe-government nalokhu ayinew dispensation.
Uzulu wakobulawayo umanyana lezisebenzi elizweni lonke jikelele ekunanzeni usuku lwezisebenzi olo Workers Day.
Ukuqakathekile ukuthi njengesisebenzi sisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota sikhetheke abanye abantu esibone ngathi akona yibo abantu abangasincedisa so that bangafaka kuba yimthetho engasinceda.
Izisebenzi eHarare zikhuthazwa ukuba zingabiseli umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho oluzayo. Izakhamizi zemguza eMathebeni North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngendlela ibandla leZANU-PF eliqhube ngayo kukhetho lokudinga abazalimela kukhetho lwelizwe oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu wakobulawayo lamhla umanyane lezisebenzi elizweni lakwamanye amazwe womhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olo-Workers Day. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe, Congress of Trade Unions, ithembise izisebenzi kanye labameli benhlanganiso ezehlukeneyo ukuthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lonyaka ukunanzwa kosuku lwezisebenzi kwenziwa phansi kwendikimba ethi we are at a crossroads, arise, organize, do not mourn. Kwabulawayo umkhosi waleli langa wenzelwe eStanley Square lapho okubuthene abantu abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezimela izisebenzi. Ezinye zalezi inhlanganiso zigoqela iZimbabwe Teachers Association, iZCTU, iPTUZ, iZimbabwe Urban Councils Association, Kaloliwe Air National Railways of Zimbabwe lezinye. Okumqoka okuphume kulumbuthano yikuthi izisebenzi azijabulanga iholo eliphansi esalile minyaka lingakhuphulwanga kodwa indleko ezitolo lakwezinye indawo iqonga. Abanye njalo bakhalaza ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abo njengezisebenzi ikakhulu kusenziwa nguhulumende oxothe abongi ngesikhathi betshengisela bekhonona iholo eliphansi. Umnumzana Ambrose Sibindi nisihlalo weZCTU emhlubulweni weMandebeleni uthe amakhampani amaningi avalwa uhulumende wathembisa ukuvula amakhampani lokunikeza uZulu imisebenzi kodwa kakwenziwa ngalokho.
Ukwenza kuyalaba siyananzela ukuthi after iminyaka le 37-38 years sithole uzibuso izisebenzi zokuzithole kanzima. Sikhuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi amakhampani alapha kobulawo leZimbabwe avalwa.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa umgcini sihlalo weZCTU kobulawayo njalo obemele umongameli weZCTU uthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele.
Asina lutho lokuthakazelela esingathi celebration asinayo kodwa siyabithakazelela ilanga leli lokuthi ilanga lezisebenzi kodwa sinjalo kasijabula sina kujabula ngoba izisebenzi sinoba sine ama problems amaningi sikhangelele ama problems okungafeli.
Unkosikazi Debra Mukasa osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo uthi uhulumende kumele alungisise imithetho ezakwenza abantu abazisebenzayo basebenze lula elizweni hathi ukuhuga abaphandle kuphela ekhaya kungalungisiswanga.
Like thina sesiku informal sector so kumele ukhala ama prop policies azancedisa izisebenzi ezithengisayo ngaphandle ukuze sikwanise ukuthi zizimele. Lokhu ukuthi government ikhuluma ingaphandle isaid ngama open policies angekho conducive to abantu beZimbabwe akusebenzi.
Umnumzana Khoni Dube obemele inhlanganiso yezisebenzi zamakhansili uthi bakhalaza ngokungaguquki komumo elizweni ngemva kokungena embusweni kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Izikhalazo esilazo thina zimayelana ngokuphathwa kwabasebenzayo ukuthi sokuhlala isikhathi eside kungela increment, but intengo ziyakhwela zisiya phezulu. Utshintshile uhulumende kodwa uhulumende wangkhona akulalutho olwenzayo for isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi maybe lesisebenzi sizaduduka ngokutshintsha kwegovernment nalotha i-new dispensation. So kodwa-ke ayisikho uMnangagwa osesenzele khona so far, yikho okusikho sikhathazayo khonokho.
Umnumzana Akuleli Maphosa umgcini sihlalo wezimtha esabelweni seMathebeleland South uthi njengababalisi baqoqa ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa.
Njengesisebenzi seZimbabwe lapho esithola ithuba lokuthi sibeke indubo zethu sitsho lezifiso zethu ezikhulu, thina-ke mina-ke ngikhulumela particularly ngimele ababalisi siphakathi komsebenzi okukhulu okukhulumisana nohulumende osokusekwa senza sangena la ku strike.
Isimo somnotho elizweni esingamanga kuhle kanye lokuvalwa kwamakhampani kobulawayo kwadala ukulahlekelwa imisebenzi kwabantu abaningi, njalo ukungagcwaliswa kwezithembiso okwenziwa nguhulumende sekuzondise izisebenzi kanye lozulu wonke jikelele. Okunye okukhulunywe izisebenzi embuthanweni lo ikuthi kumele uZulu enelise ukuthenga izindlu, kumele kulungisiswe iholo kanye lentengo yempahla ezitolo kanye lokususwa kwababutho enhlangothini zika hulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izisebenzi eRRA zikhuthazwa ukuba zingabiseli embusweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF embusweni ngoba kuthiwa ufana lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owahluthunelwa intambo zombuso libutho nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lapho kuphume embuthanweni wokunanza ilanga lesisebenzi emhlabeni jikelele eleWorkers Day, yilo lalo okhulume kulumbuthano owenzelwe enkundleni eyeDivaraseqwa Stadium ngaphansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn." Ube khuluma ilizwi linye lokuba sesifikile isikhathi sokuba izisebenzi zikhethe inkokheli uqobo, hathi umbuso kaMnangagwa ongelani lokunakekelwa kwazo, eqakathekisa abakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ukuzathaphuza inotho yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Peter Mthasa uthi ukhetho lwalonyaka yilo ithuba lokuguqula uhulumende kungene abantu abalenhliziyo zokusebenzela uZulu. Okuyinto esekelwe ngunobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ngokuthi sesiwabonile ke laba akade besikhokhelwa ukuthi sebehlulekile ke ukusikhipha phakathi kodubo lonke lolu ekade ngeke ngalukhuluma ekuqaleni. Sesingathatha ke leli iqhinga ngokuthi sidinge abanye abangasikhokhela. So kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi sisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota, sikhethe ke abanye abantu esibone ngathi kona yibo abantu abangasincedisa, so that bangafaka kumba yimthetho engasinceda babe sihlala khona ezindaweni zethu. Sola ukuthi ama services zethu aya improve. So kuqakathekile ukuthi sithathe leli thuba esilinikiweyo ngokuya register lokuvota, yikho kungenza sikhululeke kulokhu esikubona manje.
Umoyo uthi indlela lohulumende aphatha ngayo indaba zezisebenzi iyasolisa, wapha isibonelo Somsekeli kamongameli uretired Brigadier General Constantino Chiwenga aphathe ngayo udaba lwabongi ngesikhathi bekhonona ngendaba zeholo.
Ngokuthi sale ukuexploitwa, sale ukuncindezelwa, sale ukubi, sale esibona ukuthi kakusiniki ubungcono, singaze savuma ukuyethuselwa kubambana, singaba baningi lalabo abasilwisayo baza kwethuka. So kuqakathekileyo ukuthi nje izisebenzi aluba siyabambana, lalaba nje abangalamsebenzi le singathi iqondile inyanga abakuyi-formal bangaze bajabuliswa ngokuthengisa amatamatisi, kababambane labanye. So kuqakathekile-ke ukuthi loba uvuka nje ungayi emsebenzini but uyisisebenzi, kuqakathekile ukuthi nxa abanye bebuthana kuye kuzwa ukuthi abanye babuthana bakhuluma ngani.
Abavele enhlanganisweni ezithiyeneyo ukuzaxhasa izisebenzi baveze ukukhathazeka ngendlela uMnangagwa loChiwenga abaziphatha ngayo, bethi kukhomba ukuba gabalani lezisebenzi. Baxwayisa uChiwenga ukuba ehlukane lomkhuba okube lokhe eziphatha njengomkhokheli webutho ekhohlwa ukuba sewawuchiya lo msebenzi. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo LMDCT uMnumzana Nelson Chamisa obekulo mkhosi enxuswe ngabe-ZCTU utshele uZulu ukuba uMnangagwa lomgabe bayafana nje ngoba kungabantu banye abasebenza bonke okwesikhathi eside, ngakho akekho omsulwa phakathi kwabo. Lanxa abe-ZCTU bethi bebemnxusile uhulumende kusukela kumongameli kusiya kumphathintambo wezisebenzile enhlalakahle kaZulu, kabazange babe khona kulo mkhosi. Umkhosi walamhla ungenwe izinhlanganiso ezisebenzisana loZulu kwezokulwela ilungelo loluntu ezimela abanini bamankampani abaze bemele inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations, abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Izihambi phakathi kwele Zimbabwe leBotswana zikhonona ngokuphuziswa emngceleni weRamakhwebana. Ngakucele leBotswana lapho abeZimbabwe abafola khona umzila wabo bodwa. Ezinye izihambi zithi lokhu akuhambelani lamazwi enkokheli zamazwe la athi kumele kube lula ukuthi kwenziwe ezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe leBotswana kube lula. Intethele zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leBotswana busezingeni eliphezulu kulandela iminyaka leminyaka yokungezwani, abeZimbabwe abangena kweleBotswana bakhonana ngokuncedwa ngesidensi emngceleni weRamakhwebane. Umngcele weRamakhwebane lePlumtree yiyo ophithizela okudlula yonke imngcele engena kweleBotswana, ibamba izethekeli ezidlula isigidi ngomnyaka. IZimbabwe leBotswana zisanda kulobelana izivumelwano ezithize ezaqinisa ubudlelwane phakathi kwamazwe omabili ikakhulu kwezamabhizimusi. Kodwa kukhanya eleBotswana kumele lilungise indlela eliphatha ngalo isihambi ezikhonona ngokulinda emzileni okwamahola lamahola. Abanye abeZimbabwe kuyona le impela viki bangene ekhasini leFacebook betshengisa ukungathakazeleli ngabakubona emngceleni. Esinye isihambi sibhale ukuthi le nkukhu ingabekela ize icacade amaqanda belokhe bengakatholi usizo. UMnumzana Mbonyeni Mguni uthi uma amazwe omabili ezimisele ukukhulisa ubudlelwano ikakhulu kwezebhizimusi, umngcele yindawo yokuqala ekhanga kumbe exotsha izethekeli kuguqela osomabhizimusi.
I think in terms of investment promotion, imizamo yelizwe iqalisa khona eborder, that is the face of ilizwe. And nxa umuntu engathole horrible services njengesiyithola kathi eborder, kuhle ukutshengisa ukuthi ilizwe leli linjani, lithitha njani ama visitors lama investors abangenayo. In terms of ama doing business initiatives, kumele iqalise eborder kube le seamless smooth entry and exit of abantu, especially thina sivela ngaphandle.
Omunye othi ubehamba ngebhasi bathatha amahola amabili uthi isebenzi emngcelweni weBotswana kwesinye isikhathi asitshengisi uthando lokuphathisa abantu.
Sesikubonile kaningi ikakhulu ma uhamba ngebhasi amalines angkhona awapheli even if kunabantu abalutshwana nje.
Abanye bagcona indlela eliBotswana eliphatha ngayo izivakashi besithi akumelanga behlukanise imizila. Okwakhathesi izalwane zeBotswana zifola zodwa ukadeza kwamanye amazwe lazo zizodwa kucele nezimbabwe yeplumpton kuyahlanganiswa kodwa imizila ihamba ngokuthetha. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kumele iBotswana ibone ukuthi yenza njani ukuze abantu bengaqedi ilanga lonke besemzileni.
Into yabo le yokuhlukanisa ama line kube le line yama citizens le ama nine citizens iyaphazamisa kakhulu. Kugcina kuncedwa abeBotswana kuqala ukanti ikakhulu abeZimbabwe basalela emuva. Akumnandi ukuma eborder esikhathi esithi.
EleBotswana laqala uhlelo lokudinda ama passport lisebenzisa imitshina okwescanning okubambelela isihambi. Udaba lokuphuza kwesihambi emngceleni weBotswana lubika luphanyekwe kumsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ngesikhathi sombukiso weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo ngeviki edluleyo. Umeli weBotswana kwele Zimbabwe umnumzana Matshwenyego Fisher watshela iStudio 7 ngompalakazi ukuthi ngasikhathi bayavakatshela imncele ukubona ukuthi yenelisa yini ukuphathisa isihambi kukhangelwe inani elisebenzisa lowo mncele. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Yebo, mthwakazo omuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi waseStudio 7. Ngiyalinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo labasakhulayo kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla sixoxa ngendlela abatsha abasebenzisa ngayo umculo, umdlalo eyokuhlekisa leminye ukukhuthaza ukuphatheka kwezombusazwe. Uzani sidlaziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imbono yenu, lisipha isizathu zokusekela loba ungasekeli leli nyathelo lokusebenzisa lindlela ukukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kwezombusazwe. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzivazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Lima nkundla uhlelo lweStudio 7 ngowa past 7 ntambama kumakakasi awe 909 medium wave laku shortwave 12080 laku 15775 kHz shortwave. Umnotho welizwe leZimbabwe uqhubeka usiya nganxele kungela sisombululo lanxa uhulumende omutsha esithi usevule amasango kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazosungula imisebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lepalamende sekulusondele ukuthi kwenziwe. Abakwamanye amazwe bazise ukuba ozakhethwa ukuba ngumongameli welizwe uza kuba lamathuba okuphathiswa ngamanye amazwe ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe. Kodwa okwakhathesi osomabhizimusi abakwamanye amazwe babophe izikhwama zabo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Bekuthemba Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona lapha mfowethu, into ekumele engathi ngiyibekiwe ukuthi uma sikukhangelisisa kuhle indaba ezihambelana lezomnotho kumbe inhlalakahle yeZimbabwe isike yama yaphakwa laphana okweminyaka engamatshumi amabili le esingabantu hlezi sikhuluma ngezompolitiki kuphela. Umnyaka uthi ungapheli sesingabantu abalungisele ukhetho, ukuthi kuhlale iminyaka eyi-5-6 silungisele ukhetho, kanti sukuthwalelana induku singabantu esigamulanayo. Akusabangavele kube lesikhathi kuminyaka engamatshumi amabili edlulileyo yokubana uhulumende okhona ayehlale phansi akacubungule ukuthi kanti kuyini sikulokumele kwenziwe ukubana silungise ezomnotho. yikho ke ubusuthola ke khona ukuya nje ungamacebo okungalanqedi okuzama ukugambela indaba inhlupho ezikhona ekhaya yikho okwenzeka ngendaba yepoint le ikanti lawo uyakwazi mfowethu ukuthi kwensikhathi umama wayekuthuma laphana uthi akuyegambela ibrugwe lezikolo zingakavuki uligambela ibrugwe yana yokuqina uthi uyahamba lanokuthela ethi hayi tshela umama ekuthengele elinye lela lisagambeleke yikho sesikhona ke ngebond singake sibe sikhuluma ngayo ukuthi inani lalo ibond liyehla akuncedi lutho into ekhona lapha yikuso kumele sihlale phansi sicubungile simone ukuthi hayi ibond vele yona ngokwayo ayisiyo isolution ekhona ngoba kathesi singaze sifake iyeni kumbe sifake iwayini kumbe sifake izikopila kumbe sifakeni ayisoze yalungisa nix nendaba yohlupho lwani zombangazwe ezimbabwe osokumele kulungise ukubana yona indikimba yendaba ekwenza into ezinjengemanufacturing zingasebenzi kuyini
manje nxa sikhangela lokho okwenzakalayo esizwa kuthiwa kulama mega deals izivumelwano ukuthiwa sezisayinelwene sike sezizwa ngeminyaka kaMongameli Mgabe kodwa kukhanya sekuphendukile kuzafana na kumbe kwakathesi kuzaba lomehluko
kuzafana ndoda kulanto ezayihleza ihlukana lapha into yama mega deals leZimbabwe ingani isingani isingani ngomkhuba sisukelayo kudala kubo 1982 siba lama congress kuthi hayi kulezimkhodi kufaka imali engaka imali engaka sokuzasifungula ama sector angaka sadlula lapho sangena kuyisapho kwabalwa izinkulungwane zezimali ukuthi azizabuya kuzalungisa lokhu lalokhu asikubonanga saphuma kuyisapho sangena ku-scientific socialism kwabalwa izinkulungwane zezimali ukuthi azizangena asizibonanga kwangena kuthiwa sokukhulunywa labantu imalaysia ye kuzayakhiwisayinwe iphathi kuzayenziwani akunanto eyabonakalayo ayangena amamegadila amachina lakho akunanto eyabonakalayo yikho into ekhona kubana lapha sokufuna ngale kunje abantu behlale phansi bekhulume iqiniso ukuthi kahle into leyo sizayilungisa njani kuyini okumele sikwenze la imithetho ekumele sibe layo ngenjani sizaphilisana njani thina eZimbabwe kwenzeka ukuthi abantu bokuza nxa bebuya bethi hayi abantu laba siyakwanisa ukuhlala lawo ngoba bona bodwa bakwanisa ukuhlala kuhle kathesi konke lokhu akukho ndoda
umnumzana bekuthemba mhlanga yincwadi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecungweni lochris gande westudio 7 esejohannesburg kwele south africa izakhamizi zasemguza emathebeleni north province seziveze ukukhathazeka okumangalisayo ngendlela ibandla lezanu pf eliqhube ngayo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo bathi ukhetho lolu lwama-primaries beluyingxabangxoza kwabotshwa abantu ngenxa yobudlwangudlwangu lobuqili u-anastasia ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo
izakhamuzi zeUmguza zihlalele evalweni ngemva kokhetho lokukhetha abakhokheli abazamela iZANU-PF edalele ephalamende lakukhansili ngemva kokubotshwa kwamanye amalunga ebandla kulandela ukungalandeli izimiso zebandla ekuqhubeni ukhetho lwama-primaries. Isakhamuzi seUmguza kuWard 2 uNkosazana Mildred Mhlanga usole kakhulu indlela ukhetho oluqhutshwe ngakhona esiqintini sakhe.
Ngapha eMguza kuWard 2 hayi izolo sibona umhlolo omkhulu abantu baluyile bakhahlela amabhakede ngoba vele sokukhanya kulamaphepha phakathi abantu singakavoti kuze kwathiwa kuvotwe namuhla kodwa okwenzakele ukuthi abantu abaningi balele sebeboshiwe akungeke kuthi kusithi kuyavotwa kubuye yona amahedi ebandla lakhona bezokhuluma ukuthi sesikhipha uzivano okhontestayo kungelancwadi kungelani bezokhuluma ngomlomo asazi kumbe yikho sekusenzakala emhlanganweni yakhona
uNkosazana Mhlanga ucele ukuthi yonke into iqoqwe ngendlela kodwa ukukhethelwa inkokheli libandla sekubulele umhlangano.
besicela ifairness especially under umguza umpofu ungaphuthini ngalokho okwenzakalayo isifile i district yakhe sifile kaphaphame bone kulomama lo ulaye ngenxa yokuthi amadoda athanda abafazi umama nalo nguye osenguye opressurizeayo ukuthi angene thina besingakwazi ukuthi umhlangano ukhethwa ngumuntu ophakathi kulokuthi umhlangano ukhethwe yithi thina izakhamizi njengoba sazi ukuthi sisebenzelana labantu njani but anyway yikho kuyikho sizamelela ama-results akhona siza ukuthi kuhamba njani
evumelana lomhlanga unkosazana nokuthula mhlophe uthi babone imihlolo njalo inengi labantu libotshiwe ngoba bengavumi ubugwelegwele obesebusobala bokugqitshwa kwamabhokisi okuvota khona abantu bendawo bengakavoti
ngapha emguza kuward 2 sibone umhlolo izolo abantu abaningi ama-supporters balele estoksini kungenxa yokuthi kulobaba abamuthi ngomthimkhulu onguye yena ofuna ukuthi kufakwe umama okuthiwa uMrs Mlungwe yena enguye umfazi wesosha ukuze ebe nguye ukhansila wehodi yena le abafana ngenxa yokubona i-corruption yena le bakhahlela amabhakede baba ngabantu asebe-wrong kwasekusiba lokuthi bususpend ama-elections abakhona namhlanje namhlanje sokunjana kwabuya bonke o-Elizabeth labanye abakhulu
umqondisi wenhlanganiso e-Christian Alliance umfundisi uSensi Banda usole indlela iZANU PF eqhube ngakhona ukhetho ethi kuqakathekile ukuba umuntu wonke alandele izimiso zokhetho kungakhathelekile ukuba yiliphi ihlandla lezokhetho
kuqakathekile kakhulu ukuba nxa laba abama political parties besiba nama primaries ukuthi ngabe bayadinga inhlanganiso ezilobuciki njalo ezilolwazi lokuthi ukukhethwa kwabantu kusetshenzwa kanjani kungabi yinto evusa umsindo kumbe kube labane ababona sebeqiliwe ngakho into isifundo esibakhona kulibunto leyenzakeleyo ukuthi nxa kusenziwa ukukhethwa phakathi kwayona i-political party kumele ukuthi bedinge abantu abazencitshi abakwaziyo ukulungisa amaphepha abakwaziyo ukuthi bazayenza kanjani bawubamba njani umsebenzi
kusukela ngensonto ibandla elibusayo liqale ukuqhuba ukhetho lwama-primaries kuthi kwezinye izigaba luqhutshwe kuhle kodwa kwezinye kube lengxaki ezigoqela ukungabi khona kwamagama enkokheli ezifuna ukuvotelwa ukukhutshwa kwabanye kuluhlu lokuvota ubuqili bokugqiba amabhokisi ngamavoti ukulwa kanye lokumiswa kokhetho kwezinye indawo lwaze lwaqhutshwa izolo umongameli Emerson Mnangagwa nguye njalo umkhokheli weZANU PF ubikwa esevumile ukuba ukhetho lwama-primary laluqhutshwanga kuhle ngendlela kwezinye indawo zelizwe ethembisa kodwa ukuthi ukhetho lwelizwe lonke luzaqhutshwa ngendlela ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umnumzana John Sullivan owake wabamba okwesikhatshana isikhundla sikanobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department wakubeka sobala ukuba ilizwe le-Iran kalithembeki. Wathi abantu bakwele-Iran sebehlupheke okumangalisayo ngoba kabavunyelwa ukwenza imihlangano etshiyeneyo njalo kabavunyelwa ukwethula abakufunayo njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Ugwalo olujulileyo olwethulwa luhlangothi lukahulumende lolu lwaveza ukuba abantu abatshengisela emigwaqweni ngompalakazi nyakenye bakahlenyezwa nguhulumende. Lokhu kuqhubekela phambili ukwephulwa kwamalungelo kaZulu njengoba abantu bokholo lweBahai bengavunyelwa ukulandela lolu kholo kwele-Iran. Bayancindezelwa labantu ababizwa ngokuthi ngama-Kurds, ama-Azeris kanye lama-Balochis. Babotshwa ungapheliyo besetheswa amacala angaqedakaliyo. Uhulumende wakwele-Iran ukhahlameza njalo abalobi bezingwalo lamaphephandaba. Abantu bavunyelwa kancane ukungena ebulenjini be-internet. ukwala lolu lwakuveza sobala ukuthi abesifazana bathwaliswe amagabha avuzayo nguhulumende. USullivan wakubeka sobala njalo ukuthi amazwe anjenge-Iran ngamazwe abisela muva ukututhuka kukaZulu. Wathi ufuna ukuthi ilizwe le-Iran likhululeke njengalokho kwenzakala kwele Melika lapho kuhlonitshwa khona amalungelo kaZulu. Wagcizelela isithi ilizwe le-Melika lizaqhubekela phambili lincedisa amazwe afisa ukuba kube lenkululeko egcweleyo. Lolo ke ludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Sizogqiba lapha ke uhlelo lwalamhlanje oluvalelisayo ngoKip Stube ilale.